izakhamizi zeDambashoko zithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Ntombi Zabo Sibanda udokotela Nyaka kakazi wakubona selokhu azalwayo.
Asilakhona ipulani esingabalayo. Okwamanzi vele sesithwele nzima. Akula lapho esingaya khona ngoba amadamu kuchile konke uludaka. Akula lalutho esiluzuzayo. Akula lutho esiluphiwayo.
Ugogo Phesi Mlotsha uthi ukuzwelakala kwamanzi lokhu sekuphazamisa impila kahle yakhe.
Njengami ngiyabona ngilenyanga yonke angikwazi ukugeza. Lizwa njani nxa kunjalo? Kanti siyacela igovernment isincede bakithi ngoba sivele sithembeni igovernment. Mina ngokwami angikwanisi kuthwala. Sokulalwa khona le manzini abantu bahamba bayilala ngo-9 kuyathonta. Bahambilele kuseni babuye bengalalutho. Angisakwanisi ukuhamba. Nge-82 years.
Umnumzana Nehemia Siziba uthi iningi labantu emakhaya lihlaselwe indlala ngoba kulabanye abangatholi uncedo lokudla.
Abahola ukudla kutshengisethi i-wheat division lalaba abasebenza emgwaqweni kodwa laba abakaholi okuningi ndlala kuphela.
Unkosikazi Nelimoyo uthi sokunzima ukuziphilisa ngezifuyo ngoba lazo zicuba.
Indlala leyi iyahlukuluza kakhulu abantu, hlukuluza izinyamazana zethu, especially livestock. Oyikho osokusiwisile ukuthi sibe ngabantu abalezinto zabo zo ezibasizayo. Kulabanye abagulayo abaphila ngamaphilisi baye befuna ukudla okweneleyo. Engunanzelelayo ukuthi nje lo nyaka ingxabanye bazabanjwa ikhwashi ngoba ukudla okweneleyo akutholakali.
Umnumzana Christopher Mguni uthi sebephatheke kunhlelo zentuthuko esigabeni lapho bathenziswe ukuthi bazaholiswa ukudla ngemva kokusebenza.
Kunzima lapho ezifuyweni nasebantwini, amanzi awasekho and akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngaphi. Silungisa le migwaqo, sihamba sivala indonga emakhaya. Lazo ezinye kuthiwa zinhlelo ezasincedisa kokunye kodwa sikalutholi uncedo lwangkhona.
Ukansila kawa-2 eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi sesiside isikhathi abantu bengatholi ukudla okuvela kuhulumende.
Abantu yebo bake bahola ku-social welfare kodwa bagcine ukuhola ngo-April. Sikhuluma kunje kathi esingu-Oga. Kunzima sondlala semakhaya. Ungakuthuthe nje uthole 10 kg banakwazi ukuthi lizayiqamulelana imizi emibili emithathu. Sokudliwa kanye ngelanga. Izifuyo ngikhuluma ziyacuba kunje. Akula yona isign yotshani. Inkomo ziyabanjelwa emadamu sokuhlinzwa almost daily.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ngesikhathi sendlala iWorld Food Program iduZulu eZimbabwe ofika phose izigidi ezilitshumi ubhekane lendlala eyesabekayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDambashoko eGwana North ngu-Albert Ncube.